Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 ngoba kazi 2022 mokepstube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasnas kawanxuswanga ngoba besula umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethondaba amalunga alo avalelwe okwesikhathi eside. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo okwenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi obhadalisa ingatsha zakhe imali eningi kakhulu nxa ethe aphiwa umsebenzi. Kuliviki kuwoza Fridays lomculi odabuka eMbembeswane uXolani Jongwe uhamba ngegama elithi Oxty. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Amapolisa emngcelweni weBed Bridge namhla atete izimota ezidulayo zelunga leZANU-PF uMnumzana Justice Major Mayor Wajajena ubotshelwe icala lokweba imali efika kuzigidi ezinhlanu zamadola eMelika, US$5 million. Iphephandaba leHerald libika ukuba amapolisa anakanela ukuthi Wajajena ubezama ukubalekisa lezi zimota ezihambisa kwele South Africa. Izimota lezi yiLamborghini kanye leBMW. Uwajajena ukhululwe ngemali yesibambiso sebail izolo ngemva kokubojwa labanye abane ngolwesine besethiswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco besiyathenga amagonyethi. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa labanye. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasnas kawanxuswanga ngoba besula umsebenzi wenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga aleli bandla asevalelwe okwesikhathi eside engamiswanga phambi komthethwandaba akuqela uMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole labanye. I-CCC ithi amagqwetha avela phandle kwelizwe alanda ukuzoncedisa ukudinga indlela zokukhulumisana labomthetho ukuze kucandwe isisombululo esizakhokhelela ekuthini batholiswe imvumo abantu laba yokuhlawulela imali yesibambiso ebail njalo bengahlali entilongweni kwesikhathi eside behlukunyezwa kodwa bethonisiswe amacala abo bevela ngekhaya. Lokhu kujonge njalo ukuthi amanye amazwe abelolwazi ngokwenzakala eZimbabwe ngokuphathelane lemithethwandaba edabeni lokulondolozwa kwelungelo lezibotshwa. Umsekelo wesikhulumelo se-CCC uMnumzana Gift Ostalosiziba uchazisa kabanzi ngodaba lolu.
Siyenze press conference khuluma ngendaba yokuhlukumezwa kwama-activist ethu lamalunga edale lephalamende u-Honorable Sikhala Godfrey Sithole. Kule nto ke ebikhulunywa ngabantu besithi ke osikhala ke bathola amaloya, hayi amaloya esilawo yithi esingezelele amaloya njenge-CCC ukuze sincedise abakhona ukubana ke bethole ke impumela engcono yemadala.
Ndibona kulokunye okungaba loncedo yini ukungenisa amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe.
Abangeneleyo abangaphandle kwelizwe ngabancedisa ICT yona i-regional international lobbying njengabangani bethu thina esisebenzelana labo ke ngaphandle kwamazwe. So bangenele ukubana bencedise in terms of lobbying ngenxa yokubana ke silokuthemba ukubana ke kufanele kube le pressure efakwayo kunhlangothi zonke. Sikhulumile ku-press conference yethu njalo ukubana ke impumela zamakhothi ziyaveza ukubana ke Oscala, they were not let down in Zanganese. They were let down by the system in our body judicial. You can Libani Amalumi Ubana be pure ipel. When I wanna umtetu Zimbabwe, Ukli Ubana e judicial, which is the court kufanele ukuthi ikwanise ukupha abantu amaphewu ngendlela ke ebalulekile ngenxa yokubana yilungelo labo. So okusikubonayo kathesi ukuthi everyone lathi sinje wonke umuntu osekwake wabotshwa siphuma singena emakoti every day ngenxa yokuthi we are being let down by the judicial system. Okuyinto okufanele ilungiswe ukubana ke i-judicial akufanele ngi-acte ngendlela ke e-partisan ngendlela yoku-advansa ke ama-interest ezanupe kufanele ukubana i-acte ngendlela independent ngendlela elandela ke umthetho.
Manje likubona kuphumelela yini khonokho elikulwisayo?
So yiyo inkinga ehlangana la eZimbabwe njengozulu wonke jikelele ukubana sokulomthetho wezanu yikubona owasikajena nxa kuthiwa utshontshile more than 5 million kodwa usepribail kodwa laba abadimanda amalungelo abantu lokubuza ukubana imali njenga abalwisa i-corruption ibababotshwana.
Ngokutsho kwebandla lenu lithi kule mthetho emibili elizweni leZimbabwe lihlose ukuthi liza kuqondisa njani ke khonokho?
So kulo mthetho wezanu lo mthetho wezulu wonke jikelele kuyinto okufanele siyilwise thina njengabantu beZimbabwe. Asonto ye-CCC, asonto yamaphathi, yinto yokubana izanu ibambe ijudiciary ukubana imise abantu ukubana bethole amalungelo labo. So yinto okufanele silwisane labo ngenxa yokubana bonke abantu abasemadali ababotshwayo they are being let down by the judicial system. Ngayo kufanele ukuthi iprojekthe wona la malungelo.
UMnumzana Gift uStalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa loGainer Gumede Saidi weStudio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo wenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi ababhadalisa ingatsha zakhe imali enengi kakhulu nxa ethe wabapha umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba uMabhalane kugatsha lwezemali uMnumzana George kuba uMatanga etshele uMongameli Emmerson Mnanga kwangeviki edluleyo ukuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho ngokubhadala amabhizimusi amenzela umsebenzi imali edlulisa kwamalawulo. Le yinto ecunule uMnangagwa. Kumbiko awethule namuhla uhulumende uthe usomabhizimusi kanye leziphathamandla zikahulumende abazatholakala bephatheka ekuchaphazeni imali yakhe bazaphathwa ngesandla esilukhuni. Uthe njalo usizacubungula kabanzi kumsebenzi oyabe wenziwe yilawo ayabe ebaqhatshile engakababhadali. Uhlaziyo lolu daba sikhokhele losomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu.
Okusimangalisayo baba Nkomo yikuthi amanyathelo la ngikhona ephathwa kakheshi yinto ebesivele sikhangelela ukuthi uhulumende eqalise ukufaka ama-systems efaka ama-administrative committees efaka ama-oversight committees o-public accounts committee labo auditor general izinto okwakumele ukuthi vele kuqalwe ngazo zibe vele zihlelekile ekuqaleni nje anduba kusetyenzwe ama-ministries nje lo msebenzi yama-line ministries yonke. Yinto okungamelanga ukuthi uhulumende athi usekhala ukuyenza kateso kathi kwakuvele kumelelweni.
Kahle kahle okwenzakalayo lapha inkohlakalo kuyini kahle kahle?
Okuphuma sobala kube segcekeni baba Nkomo ukuthi inkohlakalo eyenzakalayo lapha ngoba sikhangelela ukuthi vele okokuqala iy'ngcwethi zikahulumende nxa kumbe yithenda kumbe umsebenzi okumele kwenziwe kuyabe kumele ukuthi andubana bamukele labo abazafeza umsebenzi kahulumende baqale badingisise bachwayisise babe neqiniso lokuthi indleko kumbe nentengo zalowo msebenzi yimi kanjani. Ngakho akumelanga ukuthi kuthi sokwenziwe kwabhadalwa imali bese kusiyavumbuluka kusasa ukuthi khona uhulumende lengcwethi zakhe eziceceshileyo ezakufundela emakolijini ukucubungula imisebenzi enjenganaleyo zikhanye lazo sezimangale ukuthi kwenzakale njani. Mbona ingani okuphuma nje egcekeni lapha yinkohlakalo eyenzakalayo.
Abanye bathi idla lapho ebotshelwe khona. Siyabona uhulumende uthi usekunanzelela ukuthi esikhathini esinengi abantu ngisho labo somabhizimusi abazimeleyo ayabe esebenza labo ethenga izinto kubo bambhadalisa imali enengi kakhulu ukwedlula imali ilina osomabhizimusi elibhadalisa abanye abantu nje.
Iqiniso elikhona ukuthi akwamukeleki baba Nkomo ngoba nxa sikhuluma ngohulumende sikhuluma nge-taxpayers money sikhuluma ngesikhwama zikaZulu okuqhakathekileyo ukuthi ngenxa yokuthi kulomsebenzi kahulumende okumelwe kumele kube kwenziwe ukucubungula okujulileyo kakhulu.
Umnumzana Alex Ndlovu ngusomabhizimusi. Ikomishini elawula ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bafuna ugwalo loluhlu lwamagama abalilungelo lokuvota olutsha kumele bekhokhe ikhulu lengxenye lamadola emelika $150. Imali le yehlile isuka kumadola angamakhulu amabili $200 iyakhokhwa yilabo abathenga ugwalo lolu olujulileyo lwabavoti ngomnyaka ka-2017. Izekiye ethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla ithi abafuna i-voters roll endaweni lapho kuvotelwa khona kumele bekhokhe amadola angamajumi amabili $20. Abafuna uluhlu lwe-ward bazakhokha $25, isigaba sonke kumbe i-constituency $30, kuthi-ke olwesabelo luzathengwa nge-$60. Izek ithi abantu balakho ukukhokha imali le besebenzisa eZimbabwe ehambelana lesisindo sedola lemelika emkambo wezimali kahulumente. Inengi lisola amazwi kampontintambo kahulumende obona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi yena othi ababikwa babulala abantu ngesikhathi seGugrahundi abasoze bejeziswe ngoba uhulumende kamoyi uRobert Gabriel Mugabe wabaxolela ngokubanikeza i-amnesty lapho kusayinelwana isivumelwano se-Unity Accord ngomnyaka ka-1987. UMnumzana Ziyambi Ziyambi ukhulume amazwi la eseGeneva kwele-Switzerland ngolesithathu emhlanganweni wekomiti yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations okuqeda inkitabetshabi kwe-UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Ubebuzwe ngalolu daba ngelinye ilunga lelikomiti le uGay McDougall othe abathintekayo belokhe behlukumezekile njalo akuchasiswa ukuthi udaba lolu lamacala ankhona kuzabanjwa njani. UMnumzana Jenga Dube waye ngumphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abalwa impi yenkululeko njalo owaye kuviyo leZipra elilunga njalo ledalele iPolitbureau yebandla leZANU-PF walingena ngemva kwe-Unity Accord uthi kavumelani loMnumzana Ziyambi Ziyambi.
Kule Peace and Reconciliation Committee ilokhu isebenza nezinduna njengobupresidente lokhu ehlangana nezinduna efuna ukubona ukuthi singaqedwa njani. Into eqakathekileyo yokuthi kuxoliswane kunyelwane ubudoda njengesithu sakini asithi sodwa sike senza khonoko sinamazwe wonke oRwanda, oUganda, eRwanda kwaba even worse than owakithi.
Kungathi isivumelwano se-Unity Accord saluqeda lolu daba njalo kwaxolelwana.
Asikho lokho esasikwazi. Bakhona babekhona kanye kuleyo committee njengabo Sisumasuku Angelina. She is one of the only surviving members engizaziyo. Kodwa uyakwazi ukuthi babevumelene ngani nephepha okunye kwakuyi-gentleman's agreement. Kodwa-ke ayisalandelwa sokukhanya ngathi sokunentsha sokulethwa ezintsha kakhulu phakathi kovumelwano kwakukhona.
Kodwa abantu yebo baxolelwa yini ababulala abantu ngesikhathi se-Gugrahund?
Kuxolelwa phela uma uxolisi. So kunzima ukuthi ngisho ukuthi baxolelwana ngoba zange uxoliswe.
Ngezinye indlela awuvumelani lo mnumzana Ziyambi Ziyambi.
Ithi mina uma into ingazange ungezani uthola okuhluphayo waseyifamily yakho ingazange iwele enda ungatsho ukuthi atsho. Kwaphela kodwa-ke umuntu ungabalayise noma ikanina lasozavuma ukuthi sowuxolisiwe. Hluphayo nje ukuthi into leziyahamba zize ebantwaneni bethu athi singafuni kube njalo athi sifuna kuxolelwane kuhlalwe phansi khunyelwane umlota phele into yonke iphele ibe njalo.
Kodwa laye umnumzana Zihambi Zihambi uthi wathinteka ngalesi sehlakalo ngoba ulezihlobo lazo ezabulawayo ngakuthi ngamadizide.
Hawu bangaki ngaba 1, 2, 3 ba ungabula ngamadizide bathi bathi main issue bakuyinto yezidangile.
Lo ngumnumzana Thinga Dube isiphathamandla sebandla leZANU PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-Ibheju likaZulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngesikhathi seGugulawundi.
Okulusizi vele kufuze siqale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaZihambi Zihambi uyavuma ukuthi benze icala. Okudanisayo kodwa kungamangalisi yikuthi upepetreta evuke esesithi yena sezinike i-amnesty. Mbona ngazathi lokhana isedla yokuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhucazwe. Ubusuzibuza ukuthi kathi right uma esithi kwankona lo dabo sawalungiswayo ebalanje into eziningi-ningi. Umbuzo yikuthi kathi abatshona bekulanda lapha bezohlangana nezinduna kuyini. Anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa. So mbona ngathi konke nje khonoka kutoyo akuvumelani laba kwenzayo. Kodwa uma sikhangele inyanga ka-Agasti sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna. Kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngisho lokhu kodwa osokwenzakile. Akulamhlangano ngitsho lo kodwa osobanjiwe zinduna. So kuyathengisa ukuthi kudlalwa njengabantu.
Lo umnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-Ibheju likaZulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngeGugulawundi. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa njalo lo mnumzana kuchaqaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-CCC.
Inkulumo kaminister uZihambi Zihambi ngizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasiloqiniso. Kumele sinanzelele ukuthi ubekhuluma ekhuluma namazwe amaningi eku-International Forum. So esikukhangelayo lapha ikubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthiwa yi-genocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane i-amnesty. Ngibona ngazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyonto elungileyo. Ngokubona kwami-ke iZimbabwe yibo sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule kumele kulwiwe sisebenzisa amavoti kuze kube lohulumende omutsha. Kumele kube ngumuntu ofresh, umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe weGugulawundi. Ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni, kube lohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu, uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu. I-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenze othiwa yi-peace and reconciliation kumele itshintshwe sibe le-constitution ele-clause osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu ama-victims. We need a victim-oriented framework. So i-framework ipolicy kakhulu kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyona lena ekhulunywe nguZihambi imphi njalo ipolisi yokuzama ukugqibela khonokhana konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe. Abantu abanye bakhohlwe into enjalo kungazanga kwaba le process yokukhuluma amaqiniso nokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani. Namhlanje silokhu silabantwana abangela ama-birth certificate as a result of uGugulawundi. Kathesi nokuthathwa ezithupha laba abantwana abanje besehlile ukuthatha izithupha ngoba bona abazange babe namaphepha nabazali babo abazange babe namaphepha ngenxa yeGugulawundi. Kanti uthini yena uZihambi Zihambi ngezinto ezinjani?
Lo ngumnumzana ngokuchaqaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo esiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ngixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulayisho kunamhlanje lokusidabeni lwempumela yokhetho lwaseKenya kanye lokuvula okusemthethweni kwenkampani yeCold Storage Company. Ingatsha zemfundo yeprimary lesecondary olwakwele South Africa lolweZimbabwe zilobelane isivumelwano sokusebenzisana lokwebelana amacebo emsebenzini wezemfundo ukuze abafundi bathi begqiba izifundo zesecondary babe lolwazi lokuthi benze izifundo bani zokufundela imisebenzi abazayenza empilweni zabo. Uthi Sokhumalo usiphathela lolo daba.
Abalobele sisivumelwano bemelo hulumende babo ngabaphathi ntambo bengatsha zemfundo emazweni wabili, unkosikazi Evelyn Ndlovu waseZimbabwe osekwethekeleleni kwele South Africa lonkosikazi Angie Motshekga. Lokhu kwenziwe emhlanganweni ogutshelwe Johannesburg kwele South Africa izolo. Ekhuluma esowethu lamhlanje unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe iziqondiso zesivumelwano lesi ziguqela ukubambisana ekufundiseni abantwana kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe-technology lokwenza izifundo zabafundi zifane emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika ukuze kube lula ukuthi abafundi befunde loba kuphi.
Sincedisane ukuimprova i-quality of education in our respective countries ukuze abantwana abaphuma esikolweni babe ngabantwana abale-possibility ukuthi bangaqalisa amabhizinisi abo. Kungabi ngabantwana laba bathi bephume esikolweni bememorayizile kuphela.
Bavumelene njalo ukusebenzelana emihlolisweni yabafundi ekubumbeni izikolo ezilohlonzi zokuxhasa abafundi abehlulekayo nokuxhasana enhlelweni zokuqeqesha ababalisi. Unkosikazi Angie Motshekga uthe kuningi kakhulu abakuhloniphayo ngemfundo labafuna ukufunda emfundweni yaseZimbabwe. Uthe lokhu kugoqela ukuqeqeshwa kwamatitshala nokwaba ulwazi ngenqubo yezikolo ezizimeleyo.
You know, sivumelane ukusupporta nokusizana kwi-areas the curriculum. Zimbabwe has got a very good education system. Share notes, share even syllabus, assessments to say what are the things that we can learn from Zimbabwe in terms of their curriculum, their assessments. Their learner support materials, they've got very solid good learner support materials.
Esebuzwa ngodaba lokuthi bazokwenza njani ngabafundi beZimbabwe abazasala esikhaleni ngesikhathi amapemithi abazali babo ephelelwa isikhathi ekupheleni komnyaka, umphathi Motshekga uthe lobanje lolu kuludaba logatsha lwendaba zasekhaya bona ngeke benqabele umntwana ofuna ukufunda ngezizathu zokuthi akala maphepha.
Yebo, mina ngidiye nezaseklasirumini ezamapemithi ama passport. I would want to get into it because as a minister dealing with it, so I don't want us to cross lines. Our law says any child, my corner system admitters, who's in a personal special CSM admitter. So that's why I'm saying, I'm going to forget that. I'm going to get my paper with my friends. I'm going to get my
paper. I'm going to get my paper. I'm going to get my paper. Esinye zezivumelwano zabo ukuthi benze kube lula ukuthi abantwana besikolo bafunde ngelanhlupho emazweni amabili.
Abantwana abafunda lapha sine-agreement naye. Sikhangelele ukuthi iSouth Africa yenelise ukuletha abantu abo bezofunda kithi. Njalo sikhangelele ukuthi iSouth Africa nayo ithi owner ku-agreement nale. I-owner ukuthi abantwana basale lapha befunda.
Abaphathi ntambo laba bobabili bethekelele izikolo ezimbalwa eSoweto. Kwesinye salezi zikolo iCurtis Nkondo babone izinto ezenziwa ngabantwana besecondary ezibalisa ukwenza ama space rocket, ukuhlanza amanzi kusetshenziswa ulwazi lweze science, ukukanika imota kanye lokufaka amagetsi ezindlini. Le yinto enconywa kakhulu umphathi Ntambo Ndlovu. Kulamakhulu abafundi beZimbabwe abafunda kwele South Africa kanye lamatitshala eZimbabwe afundisa khona. Iningi lalaba bantu balakho ukubhekana lohlupho ekupheleni komnyaka ngemva kwesinqumo sikahulumende weSouth Africa esokwesula amaphemithi okufunda ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi ezalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Imelisudo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Itchy was a Friday, my darling, was a Friday.
Uliviki uhlelo was a Friday lomculi odabuka embebeswana uKholani Jongwe uhamba ngegama lokuthi Foxy.
Banengi abaculi abasakhulayo kulezi nsuku abacula imiculo etshiyeneyo. UXolani ngomunye wabo, asizweni imbali yakhe.
Igama lami nguXolani Jume, aka Xosti. Ngafunda eMajiji Secondary School endaweni esigodini saseMbengiswana kuNkosikazi. Ngaqala ukuhlabela 2004, but I was undercarpet. Not in professional level, but I was still trying with Ingeni until So uchula is always in my head with one day so yes I feel something doing as a piece in my heart.
Emzansi njalo wacinezela isulo lakhe elithi imali ingenile elo DJ Tira ubaphethe abaculi Jongwe
nama artists ase South Africa at DJ Tira Fiesta Blake Manning Demo from Platform One Zanda Zavuza Enza manje name track Enzo Yenza but asaqeda ukukhuluma no Pepso Dumo. Ngacela abantu ukuthi abantu basupport. We need the support. Remember ukuthi we are nothing uma ungena abantu abakusupportayo. Udinga abantu ukuthi abantu balalele music wenu bawudownload, abantu bawushare. Siyacela ngayatholakala ke mina kuma digital stores music wami yatholakala. Wonke ama digital stores and la ku social media ku Facebook na ku Instagram just stay post kuzonthola khona.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda khona ngapho ke koBulawayo ungadinwa lokusasa lo keep student city dilala.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.